kutsho ukuthi la uya kubona ukuthi khona impilo ekhlezi ngamabutho ngayilunganga. So yikho ekubeke kwaba yi-agenda ukuthi ekhulume ngakho ngoba nalali lizwe ukuthi khona lihlale kuhle lithole ukuvikelwa kuma external forces ne internal forces ukuze kungabi lokuhlamukelana njengalokho sikubona kwamanye amazwe. Umbutho kumele uthole lokho abamele ukuthi bekuthole.
Phinde wabancoma wathi balondoloza ukuthula ikakhulu emgodini yokwemba amadayimana emarange.
Umsebenzi wamabutho ngokuvikela izitha ezivelela ngaphandle, njalo umsebenzi wamabutho ngokureinforce nxa phakathi kwelizwe kungazani kunobudlwangudlwa ngobukhona okungabe kungu-threatena ilizwe, bahamba beyi-reinforce bele-support unit eyamapolisa. Ngakho-ke akatheso kasikabili lezitha ezivelela kwamanye amazwe zizo-attacka. Khatheso okusebenzayo yi-security at large, okutho ukuthi khona i-intelligence ye-security le-rada yethu okukhangela okuvela ngaphandle. Internal i-security yethu ibe ngehamba ibeka indlebe zayo phansi. Umbutho wona ngwawo uyabe umele utholakale emabhoda ngobana khathesi kasikabi lezitho ezingathi ziyasihlasela la.
Ungasigqibela lingxoxo ngokusichasisela ukuthi ibutho leZimbabwe likusimo bani nxa liqathaniswa lamabutho akwamanye amazwe.
Ngingancoma njengokuthi is the best force or army so far in Africa. Ngikhuluma nge-experience engilayo kulaba abasalayo khona ngale thina sithiya umbutho. Singabantu abazimiseleyo ngoba sahamba emazweni amaningi sisiyathulisa ukuthula. Mozambique, Liberia, Somalia, le-Angola, lamanye nje i-DRC le. Okuhluphayo ukuthi khona umbutho ungazwaphathwa kuhle, kuba lama-division khona laphana. Lanxa ibutho liqinile kuyenzakala ukuthi lixege nobana abanye bayathatha indlela yesitha. Ungakhangela okwenzakala e-Libya laphana, abantu baphuma abanye bahle bayajoyina labana basegangeni. Kwahle wombutho we-Libya wase wakhulelwa waze wakhutshwa embusweni ngenxa yokuthi khona abantu babengazwani ngokungaphathwa kuhle. Kodwa lapha ekhaya lapha lithe leZimbabwe awufanani lwe-South Africa wokuthi khona ule-union yokuthi mzwana besithi bayastrucka bayastrucka. Akuloza bakhontrola ngoba nabangabakhontroli baphuma sebethwele iy'ngagane nemabharaki nabo ngoba babe lelungelo lokuthi be-represent ye-union yabo. So lapha kasilakho khona lokhuya, we've got only one structure ye-command esingafuniyo ukuthi umbutho uyengenela umsebenzi wamapholisa. Nxa amapholisa sehlulekile kule-support unit, nxa i-support unit yehlulekile yikho lapho sokungena khona umbutho siyancedisa nge-record yona liyani ukuthi khona singabantu abazile empini la kuseselabanye abalokhu beseva. Nxa kuthi khona ilizwe selihlezi kubi sibili kakhulu sokulobubi osobukhona elizweni, babuyela khona laphana bedefenda ilizwe. Ngibona engazani abangaphathwa kuhle, including lawo ama-war veterans wona la bethola iholo labo kuhle. Ilizwe lakithi leli li-right, okudingakalayo yisiphatho.